inkinga ukuthi uyahambelana yemicabango lengqondo ebelisebenza kuthathe ukuthi kabala sifiso sokulungisisa udlakela ukuthi ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuzakuba le mpi laban abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabanqobe ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa okuqala kungakakhulunywa okokugcoswa yikho ngibona ngathi udlakela
iSADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhulumiswane umlotha kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babuye lempendulo mhlaka 15 okokusasa obona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli beSADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu sesizwa ukuthi iPanel of Elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe
ukuze aphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza sinasikhona i-template isitayeli yana yama-esebenzisa eZimbabwe eyokuthi umgabe waqala wagcotshwa basebebizela i-GNU yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi akusoze kuguqule ulaka kumbudlakele likhona vele sokubhamalisekile lapha befunthi naye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana ulota kodwa okwakhathesi ngibona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi nesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength kodwa ungasebenze eZimbabwe eMozambique asuze kusebenzisa uZulu vele uhle wathinga kathesi
uZulu engaba lamandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo nakusasa
uZulu kasuze abe lamandla ngoba hansi bayebona bayesebenzisa imibhobho uZulu kasuze aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli kodwa nje udlakela labe lokhu esiyenzakala ngoba mbona ngathi mina okuzakwenzekela ukuthi yena umuza nina uzawuthi lami sengigcotshwa ngapha ngabantu wami yikho besebezathumizela amasisa khona ngibona ngathi kusasa elifoti kuzakuba lokufa lokuphikiseka lokuchitheka kwegazi.